Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele.
I-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabutshaba ayikho.
Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9.
Sesiqalisile ukukhankasa and into esijabulisa kakhulu yukuthi abantu bempophoma abadala bayavuma and sebelimelelila.
Gambe luzaphetha njani udaba lokuxotshwa kwamalunga edalela ephalamende lamakhansila?
Uchabangu uyasetshenziswa yiZANU-PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZANU-PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama-MP nama-councillors e-BBC ne-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila ambalwa elizweni phose lonke jikelele kulandela isicebiso sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Amanye amakhansila abikwa exotshwe ngesikhathi esemhlanganweni yokulungisisa amadolobho awo. Sixoxele isikhulumeli sikaTshabangu umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngeshwa ke bengingakakhulumi laye unobhala ukuthi ngimbuze ukuthi laba bathi bona bekungamelanga ukuthi baphume ngoba angibazi lokubazi. Sokuthi ngabe umbemephi kulamagama bese ngithi ubani lobani ngoba ngingambuza lowo mbuzo uzombuza ukuthi baphi bese ngiphendula ngithini. Uzokwazi ukuthi lokho engihlala ngikutshela khona. Unfortunate I saw decision yami angikho lalawa ma-decisions mayesenziwe. So angilamagama angazi lokuthi kuphume bani kwasala bani. So ukuthi ngabe akukhona lawo magama then bese ngiyamforwarde ukuthi kulobani bani othize indaba ithini.
Manje kukhona yini okungenziwa ikakhulu kulabo abanye ababe besithi bona kungamelanga basuswe baxotshwe kumakhansini?
Eyi msakazi, hayi nami ngilapha ngididekile and ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi kanti kwakhala nyonini, ngoba phela i-leadership ngendlela ebehave ngakhona kukhona esingakutshelwayo. From i-recall yakuqala msakazi, ngolwazi lwami loluncane olukhona, ngabe ngempela into ekhulunywa ngobabutshaba ayikho. Angithi ubabutshaba usekhulumile wathi i-leadership ivumelana layo into abayivumelenele njenge-leadership. Ngempela mangabe into ayikhulumayo kayikho, ngolwazi amoncane bebezogijima baye enkantolo. Ake sithi akuqala ama-recalls abathethe by surprise, bezohle bagijime baye enkantolo bethi hey nangumuntu lokhu akukhulumayo thina sinjani asikwazi. Ngisicela ukuthi inkantolo injani ilukhangele oludaba iluxazulule. On the basis of that bese befaka-ke i-interdict. Angithi uyabona ibisiyama yonke lento. Manje angikwazi phela ukubafundisa lezi zinto bengabameli bebaningi kangaka, kodwa babamile nje bayayibuka nje yonke lento yenzakala, into abayenzayo phela lokho bethi hey zani lokhu. Ubani banifazi, abantwana bayaphela. So ayangazi ke msakazi, ngiphelele nami ngikhona la ngiyazibuza nje ngiyaziphendula ukuthi ngempela akuseyisikhathi yini ukuthi simkholwe obabutshaba ngumayeda, hayi yena le leadership bayavumelana into abayenzayo abaphikisayo. Ngoba phela awuzukungitshela ukuthi even lay case epostponwe ngolwesithathu yafakwa ngomvulo lozayo, akuyona i-case yokuthi ukuthi obabutshaba akuyena unobhala into imposter njengoba behlala betsho kwathini, hayi i-case yokuthi ba challenge ama recalls uyabona manje awazi phela ukuvela challenge ama recalls because angumphumela wento kanumele u challenge yona into le so ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi i leadership enjani le umzalo njani ongaphelelwa ngabantwana baphele bonke elokho egijima ekhuluma ngale endathi ayesibhedlela exactly laba bantwana bazothola khona usizo.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhlazi ku-9. Abaxotshwayo laba bathi balethemba lokunqoba ngoba uZulu ethukuthele ngokuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxele omunye wamakhansila axotshwayo umnumzana Donaldson Mabutho owempophoma kuward 9.
Sarborani Zulukandaba, mthwakazi omuhle ye ngokamabutho okhulumayo ke inkokheli yomzabalazo. Sesiqalisile ukukhankasa ngokhetho luzamhla ka-9 December and into esijabulisa kakhulu yikuthi abantu bempophoma bayazi inkokheli zabo abadala bayavuma ende sebelimele ilanga lelo ngoba bazonde baganunwa wabo ngento eyenziwa nguChabangu so balindele nje ilanga ukuthi bekhulume befake ke istatement sabo ke ukuthi hayi thina inkokheli zethu siyanjani siyazazi we are very happy siyajabula kakhulu ngosekelo silithola phakathi komuzi wempophoma
njengoba sesike sezwa umnumzana Chabangu esithi yena ulakho ukuya etwandaba ukulivimba ukuthi likhankase lenelise njalo ukuthi livotelwe lina likuthatha njani lokho?
Hayi vele uChabangu andiyakwazi ukuthi ngumuntu esithi ligabazi lako sekumeteke ehlolisiswe sise senguChabangu yena lwana umfote esimaziyo yini kumbe vele senguChabangu osobulomunye umoya esingawuzwisisiyo kodwa hayi sibuyela ke endabeni lamboni elamandla okuthi lokho engakwanisa ukuthi ekwenze ngoba lingakhangela ukuthi last times zami ukuthi sivimbe abantu ukuthi bengangeni njengama double candidate kukhetho oluphelileyo olusanda kuphela lolu si sahamba lati ekantolo previous election sizama ukuthi simise ukuthi abantu bengancidisi ngetikiti lethu indaba leyo ngiyakwazi ukuthi liyakwazi ukuthi iyahamba njani so ikantolo eyahlala ngaleso sikhathi ke yasethethe sithi yipresident nxa ababalayo kumbe amagqwetha abazi ngezomthetho so lokho hayi ngamadlwana uyadlala sibili imbuzi ingazali ingazali khanga lengwe ingahitshwa ngamanzi sibili kuthe nje ilanga seliyamjonela ubhuru wami lo nxa linganamzele into ezenzakala ngayo ye isikhathi sakhe sike saba khona sibili waduma wayenza lokhu lalokhuyana kodwa ke ama citizens ammeleli abanikazi benkokheli bamlindele ukuthi bemtshengise mhla ka 9 December ukuthi inkokheli zabo bayazazi so lokho hayi njenge citizen yelizwe uyavunyela ukuthi egabaze nje siye emakhoti senzayo ngoba thini kantolo yenomination yavuma yamukela amaphephethu ukuthi sincidise ngetikiti lethu le citizens coalition for change akulanto ezasimisa kanjalo yena engazama enze hayi kaqhubeke siyobona phambili lophela tobona.
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongumunye wamakhansila axotshwa kubandla leCCC kodwa osancintisa emele impophoma kuward 9. Kunjalo nje amakhansila ayisichiya ngalolunye 9 awedolobho leHarare ngabanye bamakhansila axotshwe ngumnumzana Sengezo Chabangu izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Incwadi zokuwazisa amakhansile awe Harare ngokuxotshiswa kwawo ezikhundleni nguChabangu zibikwa zifike ngesikhathi eqhuba umhlangano wokuzama ukulungisa inkinga ezibhekane ledolobho leli zokusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Amakhansile lawa athi kuyadanisa ukuba kungenani lokuba idalele High Court lapha isinqumo sokuba kumise ukuxotshwa kwamalunga lawa udaba lolu luze lwahlulelwe emthethwandaba. Omunye walabo abaxotshiweyo ngukhansila Danford Ngazi Wore Oti.
I'm the one who
is supposed to implement the policy that has started. Goto is Kulumen, Uti, Amalunga Lawa, Ako Chiswa, Ungago Tulwa, Isingumo, Somtidon Dava, Wapenzulu, Owe High Court.
It was a very cold business happy. Ama MPs na namutendini mpubi.
Ingichi wezo mbusazwe, esewenza lebanda le People's Unity Party, umnumza na Hepe Chamuka Uti, wetesa ibanda le Zanu PF umlandu, wogu jala indi maenkulu, ewe kochiswe ni kwa malunga awe CCC ezikhundleni.
Uchabangu uyasebenzela iparty yeZanu PF. Uchabangu uyasetshenziswa iZanu PF. Uchabangu uyasebenzela iproject yeZanu PF. So uchabangu uzabaxotsha bonke ama MP na ma councillors APPC nesinete ngoba uChabangu uyasetshenziswa yiZanu PF. Kufanele athathele amanyathelo athile ukuyenzela ukuthi ayeke le into ayenzayo yokuxotsha ama councillors nama MP.
Kodwa isikhulumeli seZanu PF umnumzana Farai Marapila uthi ibandla lakhe alilani lakho konke okukhulunywayo lona seliqakathekisa ukhetho lokudinga abazathatha izikhundla ezisele zingasela abantu ukuze lengeze inani lamakhansila elilawo elizweni.
Look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on.
Inani la makansila esekhochiwe ezikhundleni elizweni lonke jikelele okugoqela emadolobheni athi Bulawayo, Harare, Mutare, Gweru, Qwekwe, Maswingo lamanye asefika amachumi phose ayisikhombisa 69 edale lephalamende. UChabangu sekhohlisa amalunga angamachumi aphezu kwamane 42. Ukuxotsha kwamalunga lawa kutsho ukuba kungaphela ukhetho lwama-by-elections kunyanga ezayo mhlaka 9 Mbalakazi. Ilizwe lizakuba lolunye ukhetho kumnyaka ozayo. Ukusenjalo abantu baqhubeka bebuthene esililweni sikamuye umnumzana Tafumane Masaya owayelilunga le-CCC othunjwe wabulawa ngempela viki edluleyo. Abemuli labebandla lakhe ele-CCC bathi basamelele impumela yokuhlolwa kwesidumbu ukuba kwazakale ukuthi ubulewe yini i-post-mortem okumele yenziwe zingcitshi ezizimeleyo hatshi ezikahulumende andubana kuqalise amalungiselelo womngcwabo yona eqale ukwenziwa namhlanje. Umnumzana Tafumane Masaya uthunjwe ngomgqibelo ngabantu abangaziwayo abanakekelwa ukuba ngabacuphi abasebenza nsitha esemkhankasweni wokudingela ibandla lakhe usekelo ukhetho lwama-by-elections emzini weTafara Mavuku lapho akade ehlala khona. Okolunye udaba owake waba ngumsekeli kamphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Terence Mkhupe ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka emithathu ukucala lakhe lokucila uhulumende ethengisa amafutha awedizili engabhadali imithelo yejuti. Umkhupe ube ephiwe iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha kodwa idale limkhiphele inyanga eziyisithupha. Umthethondaba wanquma ukuba ahlawule inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ukuze abisele $12,000 ukuze abisele enye imali ayigcila uhulumende. Icala leli walidala ngomnyaka ka-2017 lapho inkampani yemithelo welizwe eZimbra yabamba imota zakhe emngceleni oweChirundu Border Post zisithi zithwele amafutha awedizili. Kodwa kwatholakala kungamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elimelika lithi umhlangano wenhlanganiso elawula ngokuthengiswa kwamatshe aligugu eKimberley Process awuqutshwanga owaqutshwa edolobheni le-Victoria Falls mhlazi ku-6 kusiya ku-10 awuzange uphume lezibopho eziqondileyo. Elimelika lithi alithabanga ngokungachazi indlela ezaphathwa ngayo amadayimani avela kwele-Russia kulandela ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia. Lona ele-Russia lamanye amazwe atshela umhlangano owenzelwe Victoria Falls ukuthi kungakhulunywa ngamadayimani akwele-Russia lanxa isisekelo sombuso we-Kimberley Process sikubeka sobala ukuthi kumele kukhulunywe ngamadayimani amazwe asempini ukuthi asetshenziswe njani. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukungcwaba abantu abangamachumi amabili lambili 22 abasengozini yokungqikilana kwemota yohlobo lweToyota Quantum leDAF emgwaqweni osuka eBaitbridge usiya koBulawayo ngolwesibili. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba olokuthi umsekeli webandla le-CCC unkosazana Blemore Blessing Ali wabulawa nguPius Jamba Mukandi. Umkandi lo ukhangelelwe ukugwetshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-27. Umkandi uyalandula icala lokubulala kodwa unina wapha ubufakazi enkantolo obokuthi nguye waphosela isidumbu sika Ali emthonjeni womuzi wakhe. Yena umkandi ubikwa isithi wabanjwa ngamandla ukuthi avume icala ukwenzela ukuvikela ezombusazwe. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 wonke nje labalaleli bonke nje athi kambe umthetho uzabe khona na eZimbabwe. Ngisho lokhu ngoba i-Dicot ikhulumile ukuthi lo sengezwe thakanga akame ngalento yokurikhola ngoba abantu abavotela ama-MPs namakhansela yithi ama-citizen. Kodwa ke nango uJacob Mdinda uyala abantu balokhu besaphikisana ukuthi lento yonke yadraft uJacob Mdinda. Iyo phela into uMnangagwa amfakela laphana senza umsebenzi wakhe. Akukho sengezo Tshabangu. UJacob Mdinda nguye why eyala kathi uma benza izinto bathi hayi agijimelana ekhoti. Na ikhoti ikhipha isinqumo Mdinda uyala ukusilandela leso simo. Mdinda nguwe oyi-enemy enkulu yama-citizen aseZimbabwe. Sizophephela kuphi bantu siyahlupheka?
Studio 7 injani? Basakazi. Injani basakaza, injani basakaza, wasinikeza indaba ezinhle, indaba ezimnandi sikulungele. Ngifuna ukuphendula lo baba lo akade ekhuluma odaba e-CCC yibo abathumbanayo, abathumbanayo. Kambe ubaba lo sibili uma ikhuluma inkulumo enje uyazizwa ukuthi ukhulumane kumbe ukhuluma into e-right kumbe yena uzibone e-right nxa ukuthi usupport izanu. Kambe abantu isho udubola ungaka kabaluboni mhlawumbe kabona ukuthi abantu inhliziyo zibuhlungu ngenxa yohlupho abantu abakilo. Kakho umuntu ojabulileyo lapha eZimbabwe la. Ambona ukuthi ukhona umuntu ojabulileyo eZimbabwe okwanileyo kahle sibile engqondweni ngenxa yokuthi sithole izanu lokhu ibusa lanamhlanje, lokhu ibusa lanamhlanje, lokhu ibusa. Hayi ubuhlungu kakhulu. Studio 7 hayi ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7 ngiyabingelela. Okhulumayo ngolimukani Swanda wasesiganda kona iyeni ngamagwayi. Nabeyinde sicelo bantu bakithi especially thina esingaphandle kwelizwe athi kungani waye singake siphakame ngathi sihambe ekhaya siye lwalabo labantu bezane siyituituya thathe laba sekhaya situituye bazofa bazofa sizosibazosala bazosala lebhilizwe lingalunga singakhulumi singaphandle shows athixo sike siphakameni sambeni ekhaya sonke sonke bazosivulana besiqedekile sonke sikhathele ngezane lebakhathele siyahlupheka kungenxa yezane.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila. Khumsizo lo Nicholas Moore kunesidaba esinye esiye safona lapha sithi sona abantu be-CCC babulala nabodwa. Okay, hayi siyavuma. Kodwa ke umbuzo uthi wona kuza kanjani i-government ivumela ukuthi omunye umuntu abulale omunye umuntu? Why i-government ivuma ukuthi bona labo bantu be-CCC ababulala nabodwa? Why i-government ivuma ukuthi babulalane kuyiwe phethe ilizwe? Angithi sisho kanjalo nesidakwa. Umbuzo lakho-ke why i-government ingabophi-ke umuntu obulala omunye umuntu? Bona labo abo betribus yababulalana kodwa waye kungaboshwa ke kona lo bulalo moya.
Studio 7, Studio 7 ngicela audio yami leyidlale basakazi idlale njama audio onke. Eh uyabona lento ekhunywa lombathi ngisaka lo umsangano hodwa lo okhuluma. Hayi ke fanele sothuba yababo labo kodwa ifazi laba ba rap abantu ukuthi bebavotele ngenkandla kwa DA labo ANC uyatsho ukuthi i DA labo ANC labantu babo lamatafu labo EFF wayena banga isano oyithethe sibengandlala amatafu la hayi ukuthi kula labo kodwa ifazi amasedi la hambe foster abantu ukuthi abavotele obatheka manje bavulala abantu ngenxa yemipolitiki futhi batholani bona ma abantu abasebefike bacanti baphela ngokumthola mina ngagolo wesikhava ngobuku ngathi umgwadi wethewa ngendu kwafela esihlahleni uyogcina enhlabathi ngenyoni yandize ndize ndize kodwa usazogcina phansi abaphapha abantu bezami beqeda abantu betritis uyogcina engosokuo bazofa nabo
alisuthi kathi kinjani ngegazi labantu alisuthi alisuthi na alisuthi ngegazi labantu alisuthi mina lizoyangaphi liqeda abantu kangaka igazi la upho kutidla igazi ongalazi ngokulandela ukuthi wena udla imali estate kumbe ngiyani alisuthi na abantu bezimbabwe liqeda abantu maseyo yini eliqeda abantu ikufoni yathe ngalikuphi
abantu abaningi bangadideka uma ngithi mina iZanu PF has got a license to kill kunini bebulala abantu since from 1982 up to now lokhu bebulala abantu but not even one day lo yedwa nje umuntu weZanu PF owathiwa ubanjiwa misa omthethwa ndaba wathiwa ubulela abantu but akhona amakhotho ICC whatever khona lemazweni kodwa babhekile abantu bayabulawa that's why ngisithi bale license to kill the people because ngabe bebulala abantu abathonisiswa so uma sithini sezenjani sicathe kuphi ngale iZanu PF le
yes sibingelele ku studio 7 sibingelele ku studio 7 yes siyabizwa abantu betriplus bakhala nge MRP MRP ayikahluphande le triplus triplus kayehluphana neZanu PF eyiyo eyirobe ukhetho behlukana nje le MRP MRP lenhlelo zayo yodwa izenzelo kwayo labo kabazenzelo kwawo 23 years lokho lirobha abantu sibukhiphi iZanu PF embusweni lirobha abantu bidlala ngabantu abantu betriplus kade silibhise ligxekana le MRP hey MRP lokho MRP MRP lenhlelo zayo yezokwayo vela silandaba nani le inambani yekhuluma nochamisa ukuthi yile kukhitha iZanu PF vele libadlabane lingela ama structures loba ngubani afike ngena kuphelethe yiloku othaba ngosebingene walivoxa voxa selizimvava saliqedakali nabantu betriplus lina passportani kokwenu lihlukana namanye amaphathi into elitshayelela phansi ukuhamba likhangela amanye amaphathi lihlukana lihle ukugcaka iZanu PF elitshontshela ukhetho yes ilezi yaba limvava selihlukene phakathi abantu bahamba bedojwa uprovisi mkhwanazi zade behlale egoli babuya bazodojwa sithiwa bangamaspoke person uchaba ngathi wathi sesikhulumele setriplus ivele yalila structure lelibandla letriplus aso bandla lingathi iZanu PF embusweni leli aso bandla omanye abantu belithembe siyabona
injani studio 7 injani studio 7 mina nyama ngalapha ku studio 7 maso ngolo umuntu othi ngaphukeni uthi isikhulumele sasesecretary general sesekalezwa xa usecretary general ukuthi esikhulume esani upresident wangubani awe njengoba izandla beqedela kodwa lihluphekisa abantu ezimbabwe abantu bavotelwe ngabantu babathile ephalamende bathi bayathaba bathokoza ngani kuyina kuwathokozisa ukuthi laba abantu abakhe ephalamende bafisa kube njani ezimbabwe azama ukusihlonipha ngaphugeni lo chabango isihloniphenini laba abacatshileze yabazi ukuthi kukhona abanye abantu dubeseya bafuna ukuthi abanye abantu bahlala bedubele lahlezi kuhle lidla yonke into kufuna ngoba imali liphiwa yizanu undangamandla wa-15
ndingelele emsakazweni basakazi bethu abahle lundoda lo uChabangu lo la lubhururwakhe lo mkhulumelayo lo angazi njengalo isikhulume sikaChabangu lo umhambe edilize izinto kumbe uthi uyabuka ngimze izorekhuluma lapha ekhanye ehlanyiswa isinqumo lesi sikamdenda lo uyidongaleli la elokhu elirekhola abantu be-CCC ukhalipha mpugeni lo engabona ungani uyabuka vele kabuka ngitsho ngento le yenzayo kabuka ngitsho yaze sihlanyise ethini come to amavoti basala befanana nomonzora nje akula nto abazayithola ngaze behlanya athi nasethusa umnyama wabo lo akula ncedo lokho into ababo wenzayo njengophugeni lo bantu benkosi ngabe liyakwazi lapho abahlala khona lo bhururu wakhe nalo usengezochaba ngothi
sayibonani studio 7 labalaleli ye ngunhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ma-South Africa athi thina sigeze siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shemu phezulu kwamazwe wonke la lapha eSouth Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abaZimbabwe ukuthi asigezi ngoba bala lathi amaZimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu beSouth Africa asicela besihloniphe bakithi sabasweli bangathini nje sawonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abe ngagezi mefika kuyisimo yabe ngazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze basikwatisa kabi shem basikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi
siyabonga yizo ke incwadi elisithumele zona ama voice note ku +12024650318 okwakathesi ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
sokulamaviki ambalwa izisebenzi zaseBangladesh lapho kulungiswa khona izigqoko zitshengisele zifuna iholo elithe xaxa iziphathamandla zaleli lizwe zithethe amanyathelo alukhuni kubhubhe izisebenzi ezimbili ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu elemelika lisola ucuku olwenzelwe izisebenzi lezi nguhulumende weleBangladesh mhlazi ku-8 lwezi isikhulumeli sogatsha lwazengakhaya i-State Department umnumzana Matthew Miller wethula umbiko othi silokudana ngokubulawa ngamapholisa kukaRussell Howlada isisebenzi esileminyaka yokuzalwa engama-26 njalo obemele izisebenzi kunhlanganiso ye-Somilito Garments Strikes Federation siphinde njalo sikhale lemuli yako-Imran Hussein oleminyaka engama-32 yokuzalwa obesebenza emafikicali owachiswa ngumlilo owalunyathiswa ngababetshengisela phakathi kwefekicali yeDakar siyaduduza imindeni yabo bobabili laba kunye lezisebenzi nje jikelele zakweleBangladesh usikhulumeli Miller uphinde watshengisa ukukhathazeka ngocuku olusetshenziswa ekuncindezeleni ilungelo lezisebenzi labameli bazo embikweni wogatsha lwe-State Department osanda kwethulwa ngomumo weleBangladesh lolu gatsha luthi ngaphandle kocuku olwesabekayo kweleBangladesh kule mbiko ethi kulokuncindezelwa kwelungelo lenkokheli yezisebenzi ukuvinjwa kokuhamba-hamba abantu bekhululekile lenhlelo zokukhumisana umlotha wezisebenzi labaqatshi embikweni wakhe usikhulumi Mila uncume amalunga engatsha ezingekho kuhulumende esezifake imbono yokuthi iholo likhwezwe uhulumende welemelika kutsho uMila ukhuthaza ukuqutshwa kwenkulumo zokuvumelana iholo elilingeneyo ukuze izisebenzi zibe lempilo engcono ngesikhathi sobunzima. Kule komiti yokuxoxisana ngeholo kweleBangladesh elabameli bakahulumende izisebenzi lomqatshi emele ukuhlaziya izikhalazo zezisebenzi lokulondoloza ilungelo lezisebenzi. Uhulumende kumele avikele izisebenzi ukuze zenelise ukukhululeka ukuhlangana labanye lokuxoxa ngokukhwezwa kweholo kungela kwesaba lokwethuselwa kutsho usikhulumeli Mila ngemisebenzi yethu kweleBangladesh sizimisele ukuthuthukisa ilungelo loluntu ukutshengisela kwezisebenzi locuku olusetshenziswe nguhulumende kweleBangladesh kwenzakala phambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngozibandlela ozayo ekhuluma ngokhetho umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Vedant Patel ugcizelele okuthiwo nguhulumende welemelika ukuze izifiso zikaZulu weleBangladesh ukhetho olukhululekiweyo luqhutshwe ngokuthula siyaqhubekela phambili sikhulumisana lohulumende abamabandla aphikisayo inhlanganiso ezizimeleyo lezinye inhlangothi zomphakathi ukubakhuthaza ukusebenzela ana okungaphathisa uZulu wonke weleBangladesh
lolo ke bekuludaba luveza imbono kahulumende welemelika Lusifike lusichiya ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilizwe lisele lihlengezela kulandela ukuxotshwa umsebenzi okwenziwe amanye njalo amakhansila emadolobheni amanengi. Kodwa amanye amakhansila axotshwa umsebenzi aseqalile ukukhankasa phambilini kokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo mhla ziku-9. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impelasonto elokuthula igama nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, silazo njalo ntambama ngo 7:30 igama nguChris Gande.